kuyajabulisa ukubana isibhedlela sivuliwe ngemvana kokubana abahlali bethethe amanyathelo okuthi isibhedlela sivule ngobuhulumende ngabe bamelele uhulumende. Eqinisweni sasingasoze safa savulwa, lokho kuyazakala. Okwegodini kulusizi ngoba kubamba i-council yakoBulawayo. Angikholwa ukuthi into eyenzakalayo okhansila bethu bayenzi into efe kuma residents. Benza olunya abahlali bakoBulawayo ngoba ukuthi kuyathiwa iminyaka yonke le kube lokho ukuthi terracotta akukabi le foundation, akukabi le nto etshengisa ukuthi kulento eyenzakalayo. Lokuthi abantu bakwathiwa kuzaqhathwa kuzaqhathwa kwaphunga ukuthi wahwaruhwara akula nto eyenzakalayo ecacayo kulusizi. Okwenkayi, imigwaqo yenkayi ngiyayikhumbula amabridge ayenziwa ngo-94 aseza amanye siba lama-crack kodwa akwethusi akumangalisi. Kuyatshengisa ukuthi hayi abantu bemhlubulweni wemaNdebeleni ngabantwana besaluwakazi. Abantwana besaluwakazi kukhangelelwe yonke into nje ukuthi embi izenzakala kubo. Ungakhumbula ukuthi iMatabeleland ukungathuthuki lokhu kulento eziningi usukela esikhathini sombhuqazwe. Uthi usuka embhuqazweni kubuye esapho, uthi usuka ku-esapho kubuye into leyi yokuchabalala bomnotho ngemva kokudilizwa komnotho ngohulumende engena emapulazini. Ngemva kwalokho so iMatabeleland it is isikhathi sempi, ngemva kwesikhathi sempi i-40 years zonke lezi it's underdeveloped. So mbona ngazathi konke khona ukuthi iZimbabwe ithuthuka ngale kaChangane ngapha uhulumende wade waqalisa uhlelo lokubulala abantu wamisa intuthuko. So yonke le yinto iyabikubonisa ukuthi iMatabeleland abantu bangkhona kuvuza ukuthi behlanganisa amakhanda bezibuza ukuthi njengoba sizintandane siza kuthini. Kuyadaniswa nje kubana labanye asabakhetha ukuthi bezi bekuba izichaka zabancindezeli ngenxa yokuthi bafuna isopo.
Manje singathi uhulumende ulenjongo na yokungathuthukisi isigaba seMatabeleland kumbe ikwehluleka umsebenzi nje kuphela.
Kuselo hulumende wengafuni ukuthuthukisa iMandebeleni. Kathesi kungasela hulumende sokulabantu nje aba-abuser ibala elitho hulumende bezinothisa. Hayi, singaza ke sathi ikungafuni. Vele kathesi okuliqiniso abasela ndaba lokuthuthukisa loni ilizwe leZimbabwe. So izolo bebengafuni ukuthuthukisa iMandebeleni. Kathesi kabasela ndaba lelizwe sebefuna ukuzithuthukisa bona.